Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 27 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumango.
Selefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Iqembu leHighlanders ngesonto liza kuba lomkhosi wokusungula inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamajumi ayithoba munwe munye.
Kuya isimeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10 o'clock kube le nkonzanyana njengoba thina ngapha esintini singabantu bokholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumango. IBhalagwe yiyo ethiwa kwaphoselwa abantu abanenge egodini ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala esigabeni seMathebeleland South saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamasotsha kulumango.
Hayi, ulithana lathi siyaluzwa ukuthi amasotsha ayabonakala endaweni ezithize, endaweni zemadojeni emadogo labo leBhalagwe khona kukhanya ngathi bakhona nyana sibili abantu bayakhuluma ngaba bafaniseli bababona lisotsha liyazikhanyela nje ukuthi lisotsha. Kodwa okungacaciye ukuthi bahleli kuleyo ndawo nje bavele benzani, injongo yabo yini. Kwenza abantu bazibuze imibuzo eminingi ukuthi kati wona amasotsha la ele ndawo zawo zokuzilolonga sebefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu. Abantu baze bakhumbule la ngemuva ngale ukuthi kuba khona kwamabutho kwabangela izigemegeme ezinganani ezilokhu ezilethela abantu amaphupho amabi. Yalo ngizwa ngeyindlela ukuthi ngabona la ngapha kubo Bybridge kwenye indawo kuthiwa bakhona sibika lokhu behamba bebhodabhoda. Hayi, bexoxa nje bekhuluma labantu kodwa bengahlala emzini yabantu, kuthi babehlala kwezinye izindawo ngoba njengathi omunye uthi mhlawumbe bangaba behlala ekliniki kuleyo ndawo. Kutsho ukuthi kuba khona, hayi kuba khona phakathi kwabantu bakhona.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Imizamo yokukhuluma laba kubutho yehlule. AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi kuyadanisa kakhulu ukudonselana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-PF ngesikhathi bona bekhangelele inhlelo ezingavuselela umnotho welizwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Nenyi elikhulumele Studio 7 livumelene ukuthi isikhathi sokulwela isikhundla kwezanu-PF kumele lithathe isitulo sangemuva uhambe phambili okulungisa umnotho. Ukudonselana phakathi kwezanu-PF kufike ezingeni elitsha ngeviki elidluleyo lapho umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ebeke mgceke ukulwisana phezu kodaba lozathatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe uma echiya umsebenzi. Umnumzana Anele Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi belinde ukuthi uhulumente uzawusela njani umnotho welizwe kuphuma impi yomdeni phakathi kwezanu-PF.
Lokho akusiniki i-hope njengamaZimbabwe zabakudiaspora ngoba kusoba lokuthi abantu they are fighting for izikhundla, fighting for amandla, meanwhile i-economy akulabantu oyibhekileyo.
Umnumzana Joseph Banda uthi ukuqhubeka kusenzakala phakathi kwebandla leZANU-PF kushabalisa amathemba abalawo njengezalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Ngazikhayeli issue lesi Zimbabwe leyokuthi abantu bezana uPF balokhu belwela izikhundla khonapho belisana bebodwa ngapha eceleni i-economy ilokhisiwa bengayisovi. Kutshengisela ukuthi sizahlala isikhathi eside silokhu sikhonaphi kwamanye amazwe njengalapha eBotswana, simelele ukuthi belungise iindaba ze-economy njalo besilwa bodwa khona ngapho.
Kukanti umnumzana Bulisani Dube uyavumelana labanye bakhe esithi igedi elikhulu kubandla elibusayo kanye wonke umuntu weZimbabwe kumele kube yikuvuselela isimo esibucayi somnotho.
Akumele kulungiswe really eZimbabwe yindaba ze-economy, not impi zezanu-PF. You see, kusenza sibe jittery njengamaZimbabweans outside the country.
Ibandla lezanu-PF ngemva kokuxotsha wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru isibone ukulwisana kuphindela. Khathesi kukhanya owathatha isikhundla sikankosikazi Mjuru umnumzana Emerson Mnangagwa nguye obhekane lo mlilo ovela ucele elilwasisekelo lukankosikazi Mugabe elizibiza ngokuthi i-Generation 40. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisakulankule Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Okunengasikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe bakwele South Africa sebechayele uhulumende ihlombe ngokubona ukuqakatheka kwezizalwane zakhe ezisemazweni. Ekhuluma lephephandaba leHerald ngalolu daba, umphathintambo Mpofu uthe uhulumende ubone kulinyathelo elihle ukuthi izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ziphiwe ithuba lokuhlanyela elizweni lokuzalwa imali eziyisebenza phandle kwelizwe. Umnumzana Mpofu uthi inyathelo likahulumende leli lihlose ukupha izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ulwazi ngamathuba atshiyeneyo abangawasebenzisa ukusungula amabhizimusi elizweni. Kodwa-ke abeZimbabwe laba bathi ngeke kuqalwe ngokuthi bayosungula amabhizimusi bengakaphiwa ilungelo eligcweleyo lokutsho lokhu abafuna ilizwe labo libe yikho khona. Umgcini sihlalo weZimbabwe diaspora umnumzana Solomon Chikwero uthi sebekhulume kanengi lokho uhulumende okufuze aqala kwenze ukuze labo babe le ntshukuntshu yokuthuthukisa ilizwe labo.
In as much as bafuna ukuthi nasiyenze i-remittance yemali ekhaya, nasi sifisa ukuthi ama-rights ethu eZimbabweans abe incorporated ku-diaspora policy. And ama-rights ngikhuluma nawo ngama-rights ekuthi mina ngimuZimbabweni ngifanele ngivote. Singayenzi i-diaspora vote, diaspora remittance and everything.
Umnumzana Chikwera uthi kufanele njalo uhulumende obusayo owezanu-PF aqede ukulwisana okusebandleni lakhe njengoba akekho umuntu ofuna ukusungula ibhizimusi lapho kulaba busi abatshona bethwalelene imikhonto.
Plus uyabona manje sekunokulwisana kakhulu phakathi kwezanu-PF kuzenze ukuthi i-pace nayo ibe slow. Ama-priorities ezanu-PF, because zanu-PF ekhaya yiyo ehulumente, ama-priorities abo sebawafakile kwinye indawo, not indawo ye-national interest.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo uthi okunye abakufisayo ukuthi kube le mithetho ecacileyo evikela amabhizimusi, hatshi ukuthi kuhlale kuntshintshwantshintshwa okuyinto efaka amabhizimusi engozini.
Wona lawo ama-business into engiyi-expectayo ukuthi akhule kahle kungela ukucindezelana, ukuthi noma kubhadalwa ama-taxes noma intengo yala esabe sivule khona ama-business kube indawo yokuthi nathi siyakwazi ukuthi sikhulise for kathesi lesikhathi esizayo.
Uthi njalo kufanele ukuthi uhulumende bezobala ukuthi kuyini akwenzayo ukuvuselela ezomnotho njengoba kunzima ukusungula ibhizimusi elizweni elabantu abaningi abangasebenziyo kukanti yibo khangelele ukuthi bathenge.
Njengamanje ngoba noma abasebenzayo imali abasiholayo zincane, abamabhizinesi kudiphenda ukuthi bayenze ibhizinesi njengaleyo impahla sebebaningi kakhulu, bayakhala abantu abakhoni, abantwana esikolweni, i-school fees, yonke into nje kuba nzima ukuthi abantu bangene kuleyo bhizinesi bathenge nomanye.
Kusenjalo umphathintambo Mpofu futhi kungekudala idale labaphathintambo liza kwemukela umthetho ozalawula ukusebenza kukahulumende labeZimbabwe abasemazweni. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lagu short wave 4930-12080, lagu 15775 kilohertz. Lilago njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sihlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe kulezi nsuku elizweni. Njalo sikhangela ukuthi abesifazana baziphatha njani kulokhu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ya ungazinzi kwezomangaze ngokulisana kwama-political parties lokho uqhokoze lokhona kuyaphambanisa kakhulukazi ukuphumelela kwesizwe nxa uthutha kwesizwe kuphambaniseka kuthinta kakhulu omama ngoba singakhangelela kathesi ukuthi sikhangelele ukuthi wena kunezinto eziningi ezikwi-constitution yesizwe omele ukuthi ngingasikhanga i-parliament ekusebenza ngayo ababusayo babothi i-constitution ya-implement kodwa kwenzakali lokho esikuzwayo ikulwa kwabo ukuthethana kwabo ukuqothana kwabo ufuna ukuqothana kwabo vele sokuzidinile abantu lokhona lokhona akusiletheli ukuphila endlini akusiletheli imisebenzi akusiletheli ingubela phambili so abantu lalokho esingathi khona sesidangalele asisakuzwisisi ukuthi kwenzakalani ngoba impilo zabantu okumqoka ukuthi nisezimbabwe okumqoka kumazwe abhenzi kulahliwe kubekele eceleni laphana kusaliwa indlobo ezimbili ngazile utshani bokufayo so ngathi utshani nqabusifa utshani bakufa kakhulu ngamakhontikazi ngakho okulokudibo khona ngomama abazobuhlungu kakhulu kumele baselile abantwana kumele baselile omaka kumele baselile imbulili konke lokhu kupheka endlini kongobonakala ngomama so isimo sozomkhuthaze elizweni lethu zimase asimangakuthe siyancindezela omama kakhulukazi
kodwa abanye bengathi hhayi lokhu kwenzakala phakathi kwamabandla la kuphela njalo akusoze kuphazamise kunhlelo
kuyaphazamisa inhlelo ngani ngokwami ukuze inhlelo ilizwe libe lentuthuko kumele kube lezinqumo ezenziwayo kube lokumanyana kwele mibono ehlanganayo yabantu basezimbabwe ukuthi sakhe ukhokhele okukhona kodwa ungathola ukuthi sesixabana lapho uhlangana khona yokuxabana kuphela kuyafana le ndlela sakhathethela indlini ukuthi kuyafana lokuthi nxa uliwe ubaba lo mama endlini umuntu akutshela ukuthi khona hhayi ezilonge impuphi khona abantwana bengimelela indlini akwa-affect kuyaba-affecta fana ngoba awula muntu wathatha ithuba lokuthi akula mama umama angathatha ithuba lokuthi hayi sidalam njani namhla kumbe isikole okuhambe njani yikho kwenzakala ngelizwe nxa ubukhokheli isilo nxa amabandla abusayo isilo nxa kuzoxokoza kwezombanga kulokho ukuthi bakhangele ukuthi khona kathi vele bona ama-manifesto abo athini bathe ngo-2013 bevotisa abantu bevotelwa ngabantu bathembiseni sekukhohliwe lokho seca sesikiza sekulama-efoti sekulama-lactos sekulawathwa nibala content wayi kodwa kona kuyaxokozela ama-headlines vele asifake uthandi unezibula ukuthi anengawasalalele ebe-dc nxa ukuthi bazakwenza khona lokho awasabala ama-newspaper ungabuza umuntu ukuthi kuyaphandla ukuthi bade umgabo unike umongameli umgabo unike i-state of the national address abantu abaningi ngithemba babuza ngakade kulalele ngithile kulalelile ngoba mnalani ngizosokwenzakela bathi no kungaso state of nation bekuyi-state of sanitary address so anto abe ungabona umongameli welizwe kuthiwa unika i-state of the party address something very wrong so kungena kuyasi-affecta njengabomama kuyasi-affecta njengesizwe kuya-affecta wonke umuntu okhona ngoba akula ntuthu kwekhona okuza esizwela ngokuxabana I think nxa ungathi abantwana bezimbabwe ngoabantu bezimbabwe bakunike uku-analyzele ukuthi kuqatshana njani uma-policy sathizizwe konke siba nga-effect yikho kubuhlungu khona khonapho
siyananzelela njalo ukuthi labo abesifazane khonapho kubandla le-ZANU-P F baphathekile kakhulu ekulwisaneni lokhu
kona ngane ngiyangihlanje ngikukhala labanye nje abanye omama abanye bayofela bese sikhuluma ukuthi ya izenga la kamama kwezombusazo seliyanisekile kakhulu ngoba sifanele ndandana nafanele bafele bayo sifanele ma issues abo mama sesikhanya ngani sesifuka sesisebenza njenga lana maphapheti opopaya abapotela ukuthi siyaphungula hle mloba kula kuthiba nje sesikhangela kakhulu kazi ukuthi yena ulokhu lwenisa calculate ngale nje ngokuthi kazi ngamongameli umama oyisize awuyalahle mloba kumele kuba ulinina ba ngumama ofiwe ube lokuzithiba ube ukhathe ukukhomenta yonke indaba ophokozela khona iye phokozela comment iyaphokozela ukhokozela lokhu ngiyathola ukuthi wathi uthume uthi uJason Juro wayekhona ephokozeleni ngathi sokwenza ukhokozela siyakuthola kokuphokozela akula sithunzi lekhala sobe sikhala ngakho kakhulu ngomama sithi lapha after this ukhokozela konke lokhu emva kokhokozela omama silo mlando ukuthi sinike sisebenze gadalala ukuze isithunzi sikamama weZimbabwe sithembakale ukuthi singaba linina singaba lo mbono ozwayo ongaqondisa isizwe ngoba uGrace Mbali lakhe eqinisweni kukhona uyalahla isizwe kakalabo mama ngitho umama kumele abe ngokuthi hhayi abe ngokukhuzayo ngoba maphakamisa amaphimbo yena athi hhayi baba singenzi njalo siyimuli hhayi baba sengumdeni kodwa ungabona ungumyo ohlokozayo obaselayo ukuthi kuthunxeka kuthi hhayi silahlekele sibili sisesizweni njengesizwe seZimbabwe njengomama singiyakhala ukuthi kathi soneni
Lowo ngonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza sixoxelaye okobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ubelelanga elihle kwezemidlalo iqembu le Highlanders lithi amalungiselelo okusungula ngokusemthethweni umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi ayisificamunwe munye iqembu leli labunjwa iBoso at 90 celebrations kusasa ase maphethelweni okunenga sikuzweni kungxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga elo mnumzana Ndumiso Gumede
abatholayo bazabe beqale ngo half past 8 besukela abayabashukele Clubhouse, abayabashukele Petro Trade Garage, emachobana le, behamba ngenyawo, befolile bematsha, besiya eBarberville. Kuyabe kulama drum match already, amankazana lana amahle abasakhulayo, ababe behamba bele Army Band, bathanda ingoma ezimnandi, bematsha besiya khonale. Kuya simeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10 o'clock kube lenkonzo nyana njoba thina ngapha esintini singabantu bokholo simele ukuthi ubaba uSongwane onguminister wezemidlalo nguye zakuthi bakithi sekuqalile ke umdlalo omkhulu he will officially open the celebrations no ekseni ngo-quarter past 11.
Okunye ke elikhangelele ukuthi kuzaba khona okufana lemidlalo yenguqu lokunye
bese sibona kunobhutshuzwayo wabo mama ngo-12 phela omama sebathatheka bathiya i-netball bathi labo bakwazi ukulikhaba bese uphinde kusiba leyinye isivuthi sankundla ngo-half past 1 kube sekusiba ke le mpilume ziyabe zikhona okulabo chairman be-Highlander okulabo chairman bamakomiti wonke lama-chairman ama-chapter abasefolosi abasezansi nqabe mali benelisile ukubuya abasegweru abaseharare bonke banikwa ithuba lokukhuluma kathi-ke ngo-4 kuzaba le ngiqala kade egemu e-Highlanders idlala le team eyethekeleleyo evela eBotswana amagemu-ke aphele khonapho solisiya ngomta wendoda kuthi loba sokuphelile njalo amagemu bese kusiba le mgido siyagida ilanga lize liphume bakithi sithakazelela ilanga elikhulu lokuthi i-90 years i-team yabantu yabakhona.
Lo ke ngumnumzana Ndumiso Gumede isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Hayi ke isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande lilala.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.